sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 29 kuNhlolanja 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kwavumelana ukuthi ngemva kweminyaka engu-emza ziyabe sezifuna ukuthi zireplace lezi zimota ngoba indawo esihamba kizona nxa sihambele indawo zethu ziindawo ezifuna imota ezicinileyo.
Bayalisola abanengi inyathelo likamongameli Mnangagwa lokuthengela izinduna izimota zohlobo lwe-Isuzu Double Cab besithi ukudlalisa imali ngalesi sikhathi lizwe libhekane lendlala lokukhuphuka kwentengo yempahla.
Kufike izidlane ezindlela zadlido ngiya komakhelwane banayo ilayini ntambama zazobambeka amakhelwane futhi uncuke ukuthi ayikuncuke nakati isikhulume lokhu isayithoba amanxeba khona etheni kwabe komakhelwane endawana layini kudlula idonki ezingu-4 izidlwane idonki lomntwana.
Izakhamizi zetsholotsho ezincelelanele Wange National Park zikhala ezimathonsi ngodubo lokudlelwa izifuyo lezilimo zinyamazana zendle. Amanani ethulwe lohlangothi lukahulumende lwezimstats namuhla aveza ukuba eleZimbabwe liqhubeka lisebenzisa imali eningi ukuthenga impahla ebalulekileyo egoqela ukudla phandle kwelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amanani ethulwe lohlangothi lukahulumende lwezimstats namuhla aveza ukuba eleZimbabwe liqhubeka lisebenzisa imali eningi ukuthenga impahla ebalulekileyo egoqela ukudla phandle kwelizwe ukwedlula leyo eliyithola nxa lithengisa impahla zalo kwamanye amazwe okubizwa ukuthi yi-trade deficit. Izimstat ithi ngozibandlela iZimbabwe ithengise izinto ezigoqela igolide, igwayi kanye le-nickel ama-exports yathola amadola phezu kwezigidi ezingamakhulu amahlanu $540 million kodwa imali ibikwa incane kulaleyo ethengwe ngayo umumbu, amafutha ezimota, izimota ngokwazo kanye lemichine echiyeneyo. Ama imports angena ku $692 million lokhu kuchiye ilizwe elisesikhaleni lisilela ngemali edlula izigidi ezilikhulu $152 million kubike inkundla yeNewswire. Kodwa isikhala lesincane kulaleso ebesikhona ngompalakazi nyakenye ebesingena ku $266 million ingcwethi zithi ukungalingani kwemali esetshenziswa iZimbabwe ukuthenga impahla phandle laleyo eyitholayo nxa ithengisa okwayo kwamanye amazwe kuveza sobala ukuthi umnotho waleli awumanga kuhle.
The Voice of America, VOA.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uphe izinduna izimota zohlobo lwe-Isuzu Double Cab ezilikhulu. Ayisikho kwakuqala uhulumende kaMnangagwa esipha izinduna imota, njalo uzule enkundleni zokuxhumana eze-X le-Facebook uyalisola leli nyathelo esithi yikudlalisa imali ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lendlala, ukukhuphuka kwentengo yempahla, njalo odokotela abongi labafundisa emakolitshini emfundo yaphezulu befuna ukukhalala umsebenzi bekhala ngeholo eliphansi. Umkhokheli wedale lezinduna olwe-Chiefs Council unduna Mtshana Khumalo uthi izimota lezi zathengwa kudala.
Ziqakathekisa izimota lezi ngoba sivele ngemva kweminyaka emihlanu, savumelana ukuthi ngemva kweminyaka emihlanu ziyabe sezifuna ukuthi zireplace lezi zimota ngoba indawo esihamba kizona nxa sihambele indawo zethu ziindawo ezifuna imota ezicinileyo. Okwesibili,
ikuthi imota lezi kazi azikudwa ngakhathesi zafakwa ku-budget eyomnyaka ophelileyo. So bezithuze nje ukubuya kuphela. So asomota ezithakiswe ukuthi imali yakhona ukuthi zithengwe idingwe kathesi ngoba sekuqalisa indlala. Hhayi, ikuthi ndaba nje nxa into ukhashana kiyo uyabungakwazi ukuthi uhamba njani. Kodwa thina sizibona ziqakathekile ngemsebenzi esiyenzayo kuhambela indawo zethu. Uyabona liyakwazi ukuthi kulezi nsuku imigwaqo lesemakhaya iveleka ihambe ngezimoto. So nani imoto ama-Isuzu ke zingconywana xa uhamba ngazo endaweni ezingala mgwaqo olungileyo.
Lo ube ngumnumzana Mtshana Khumalo, umkhokheli wedale lezinduna ele-Chiefs Council, exoxa ecingweni le-Studio 7. Sixhume njalo olandela ezombusazwe njalo engunobhala webandla le-Freedom Alliance, umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Asisoli ukuthi izinduna zibe lezimoto, kodwa uhlupho yikuthi uhulumende ufuna ukuthatha izinduna enze angathi uyazithenga ukwenzela ukuthi zenze umsebenzi oyabe ungwezana. Yikho lapho esuka sikhathazeke khona. Izinto ngendlela okumele zenziwe ngayo kazenziwa. UZulu udla imbuya ngothi kukulendlala. Uhulumende induna ngabe uyazihlonipha ngabe uthi umhlaba ngwezinduna, naye uhulumende akhokhele izinduna. Hayi ukuthi uhulumende abe mkhulu okudlula izinduna. Uzama ukuthenga izinduna kuyinto esiyibona thina ingaqondanga.
Abanye bathi imota lezi zithenge ngesikhathi esingayisiso bekhalakhala enkundleni zokuxhumana. Lina likubona njani lokho?
Ezibedlela abantu bayapha ezibedlela. Akalandaba lakho lokho. Kufuneka kuphela into okubonakala ukuthi ingenza ukuthi izanu iwine. Ngoba icala elezinduna zingakuthabela ezinye. Icala lazo yikuthi yize ziphila labantu okufuneka ukuthi kabayevotela izanu. So ke thina izisebenzi similazo sithi izisebenzi kumele zihole ngendlela eqondileyo ukuthi loba kunakekelwa izinduna kodwa kube yinto elebalance. Hayi ukuthi izinduna zenziwe kube ngathi ziyaxexebulwa ebantwini babo. Abantu bazoba balambile zona bese ziphiwa ukudla. Kufune ukuthi abantu baze bagcine sebekhala ngezinduna. Nguhulumende odala uqhekeko esizweni owenza izinto ngendlela enye. Kufana lo muntu maye ngumzali afuna ukunika omunye umntwana izinto ukuze abanye babe sebehawukela lwana sephila. Akulethi ukuthula elizweni okuyizinto okunjenga khona lo.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ulandela ezombusazwe njalo engunobhala webandla le-Freedom Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Izakhamizi zeCholocho ezincelelane le-Wange National Park zikhala ezimathonsi kulandela ukudlelwa kwazo izifuyo lezilimo zinyamazana zendle ezibalisa indlovu, izilwane, amakhanka lempisi. Besithi umnyaka lo kuphela sebelahlekelwe zinkomo ezedlula ikhulu labo babhemi, njalo indlovu siyabhidliza emasimini. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Izakhamizi zeCholocho North esilongwe sezihlalele evalweni kulandela ukuhlaselwa kwezifuyo zazo zinyamazana zendle esezichabalalise esigabeni kulandela ukuphuma kwazo eWange National Park zizodinga amanzi. Isakhamuzi sesilongwe line umnumzana Deka Ncube odlelwe obabhemi kwasila oyedwa ukhala ezimathonsi ngokudlelwa izilwane.
Sihlangana lohlupho lezinyamazana ompisi labo zilwane vele into esezihlala khona phakathi kwethu.
Umnumzana Thembani Mabaso Mlilo esinye njalo isakhamuzi seCholocho North udlelwe inkomo eziyisithupha ngelanga elilodwa.
Uhlupho vele lona solulesikhathi kodwa okwalonyaka kungathi kuphambili ngoba izilwane zifike indawo ezingajwayelanga ukuyifika kithi njengakhonapho esilongo. I'm sure sezilabo 10 years zingasakwazi ukufika.
Umnumzana Khumbulani Mlilo wephumula laye ukhala ezimathonsi ngesibaya sembuzi esesivaliwe lokudlelwa amadonki zinyamazana zendle.
Asela mbuzi kahle esigabeni sethu lapha, imadonki kunje inkomo
izilwane lapha vele insuku sesihlala sikhona ngoba izilwane sibamba lemini siyakuthathela la welusini.
Umnumzana Elliot Ndlovu uthi sebesele bengabayanga njalo bacela uhulumende abancedise ekubavikeleni kunyamazana zendle.
Sina silezi nyamazana ezidla inkomo izilwane sibuye sibe lendlovu zidla wona amabele eswalimi le asikhompasethwa sesendlala sesingabantu abalahliwe sesilamba.
Usobhuku wesilonkwe line umnumzana Dumisani Luphahla uthi sebebikele uhulumende ngalolu dubo.
Kufika izidlane ezingela gaza adla idongo yeka umakhelwane banayo ilayini ntambama zazobambeka amakhelwane futhi uncukuda ayikuncuke nakati sikhulumeloku isayithoba amanxeba khona etheni kwabeka umakhelwane endawana layini kudliwa idongo ezingu-4 izilwane idongo lomntwana after 3 days aphinda futhi idongo lomntwana.
Ilunga ledale lephalamende unkosikazi Sethulo Ndebele uthi ugatsha olubona ngenyamazana zendle sokumele luzigole izilwane zivalelwe ngoba ziyagcina sezihlasela abantu ngokuya kwamalanga.
Silesifiso sokuthi indaba yona leyi abe-national park bayilungise ukuze zivalelwe zingazi phakathi kwabantu ngoba zizaqala zisadla izifuyo zigcine sezingenela labantu.
Kulandela ukusilela kwamanzi ngesizathu sokungani kuhle kwezulu inyamazana zendle seziphuma epaka zisiya emakhaya lapho ezifika khona zihlasele izifuyo lokudla emasimini njalo sezinatha emachibini lapho okunatha khona izakhamuzi. Isikhulumi se-National Parks and Wildlife umnumzana Tinashe Farao kaphendulanga imibuzo ayithunyelwe yi-Studio 7 njalo ubengasaphenduli umakhalekhukhwini wakhe zaze saya emoyeni. Kodwa izakhamizi zithi zikhangelele ukuhlawulwa nguhulumende ngoba lazo zingathatha umthetho ziwufake ezandleni uhulumende kaphuzi ukuzibopha. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseCholocho ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeBotswana zikhala ngokugcwala kwabokuza emsebenzini wabonogada kunye labalondoloza ukuthula emicimbini ikakhulu abavela eZimbabwe leSouth Africa. Zithi abantu laba basebenza okungekho emthethweni okulakho ukubeka umvikela welizwe engozini. Umqondisi Dube weStudio 7 usethulela lolu daba eseHabron kweleBotswana.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso ebona ngabonogada ye-Security Association of Botswana, Mnumzana Samuel Kyalotswe, uthi akufanelanga kuqhatshwa abasebenza limsebenzi abavela phandle kwelizwe. Wengeze wathi sebenanzelele ukuthi amankampani amaningi aqhatsha bokuza ukulinda izakhiwo kumbe ukuma emagedini ngesikhathi zomcimbi.
That it is not allowed because that those positions, guarding services,
akuvunyelwa ngoba imisebenzi le ngezizalwane hatshi abantu bokuza. Silabantu abeneleyo abangenza lo msebenzi. Ngakho asingeke savumela ukuthi kulethwe abantu phandle.
Umnumzana Kyalotswe uthi ukuqhatsha abantu bokuza kuhlangothulo ezomvikela kufaka ilizwe engozini.
What do we do when we first employ a person? He go through steps. One of the steps.
Kumele wenelise ukuthi umthathe isithupha. Njalo wazi ukuthi uvela ngaphi. Njalo kumele abe lencwadi zalapha. Umuntu ongalakho lokho ingozi.
Kodwa oweZimbabwe okumdlalo wokwakha umzimba ngokuphakamisa insimbi owe-bodybuilding umnumzana Last Sithole kavumelane lo mnumzana Kyalotswe ikakhulu kudaba lokuqhatshwa kwabalinda imicimbi.
Being a bouncer, it's a job that is.
Angithole ukuthi kungani sitha kumelanga abasebenze njengamabhawu. Lo ngumsebenzi ophiwa umuntu obumbekileyo olezigwanga. Umthetho yakhona iyatshiyana kusiya ngomuntu obambe umcimbi.
Inhlanganiso ye-Security Association of Botswana ithi bonke okumele besebenze noma yiwuphi umsebenzi wokulinda izakhiwo kumbe imicimbi kumele babhalise kunhlanganiso yabunjwa nguhulumende. Inhlanganiso ye-Private Security Services Licensing Authority yiyo enika umuntu imvumo yokuthi asebenze njengomlindi wesakhiwo kumbe abe nguye obona ukuthula emcimbini. OweZimbabwe ohlala kwele Botswana umzana Mkhululi Moyo uthi abeBotswana yibo abakhetha abeZimbabwe ukuthi babe ngabalindi bezakhiwe kumbe emcimbini.
I-association le isingantwa ifuna ukubalwa ukuvimba njanjani. Kuza kubalwa ukuqhula samo esambawo especially xa sikhangela kwezinye izimo ukuthi kuyabe kulezimo ezingantwa zinzima kwenzima uthole ukuthi hayi lapha kwenzima mhlawumbe kufuna abantu abazimiseleyo. Manje abantu abakithi bazimisele kakhulu emisebenzini yonke.
ukukhonona kukamnumzana Kyaluzo kuvezwe ukuthi kulabanye ababeke baba kubuthu emazweni abo, ngakho uhulumende angeke avumele ukuthi kuqhatshwe abantu abangafaka umvikela welizwe engozini. Ngeviki edlule umongameli Mokgweetsi Masisa kwele Botswana kube sidla amalahle ngemva kokuba amalunga edale lephalamende elizwe lakhe esole imizamo yokuthi abeZimbabwe bangene kwele Botswana besebenzisa izithupha hatshi ingwalo zamapassport. AbeZimbabwe bathi bafuqwa isimo esingamanga kuhle somnotho ekhaya ukuthatha noma yiwuphi umsebenzi ongabaphilisa kwamanye amazwe. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Amanye amalunga ebandla leZANU-PF athi ayasekela uhlelo lukahulumende olusaqhubeka olokuxazulula udaba lwegugrawundi oluzakhokhelwa izinduna ezigabeni zazo olusolwa ngabanye abangumabandla aphikisayo labalwela ilungelo loluntu besithi aluqhutshwa ngemfanelo. Kubikwa kwabulawa inkulungwane lenkulungwane zabantu ngesehlakalo segugrawundi ilizwe lisanda kuthola uzibuse ikakhulu ezigabeni zemathebeleleni le-Midlands. Uhulumende aze athumele ibutho lakhe le-5th Brigade kulezo ndawo esithi lidinga abahlamuki. Kungxoxompikiswano yokuhlaziya lolu daba silo mnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu lomnumzana Dube Mkombwe, ilunga lebandla leZANU-PF belo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Mnumzana Mkombwe nguye omqalisa siziba.
Ngiyavumelana nohlelo lolo lwegugrawundi ngoba singakhangela thina sizalwa sisiye esikolo satelwa lolotshiwe emabhukwini kukhulunywa ngakho. So kuqakathekile uhulumende okhona namhlanje okwababa 18 nankagoti indaba le ibe ikhulunywe. Ngakusenza abantu beqinisana imilota, abantu baxolelane, siye phambili satshile izwe lethu ngoba izilonda zingayekela ukubhobeka kwathi zibhodle izilonda kuzake maze abazukulu izizukulwane zethu. Siyakwazi ukuthi nxa konakala izinduna njengoba yizexpert uhlelo lwakhona sine-department ye-reconciliation siloko siniyavumelana lakho.
Mnumzana Ndlovu uyavumelana yini lo mnumzana Mkombo?
Bekumele kwenziwe lokho, siyavuma, siyabonga ukuthi sokwenziwa. Kodwa iphutha elikhona ngelokuthi siyazi sonke ukuthi iminyane ayelaphi imalaria. Siyakwazi sonke ukuthi umthakathi akayelaphi, akusiyo nyanga. Kulethi hamba kweripoti eyaluyenzayo lolu hlelo, uhulumende lo akafuni layo, uthi vele siyazi yantshontshwa. Thina abezaphu abayibo ababehloswe ukubhuqwa sithi uhlelo lolu aluqhutshelwa ukuthi luvale izilonda ezikhulunywa ngubaba uMkombwe. Uhlelo lolu lwenzelwa nje ukuthi bacithe ubufakazi bonke obukhona ukwenzela ukuthi bazigezise bona laba ababulala abantu.
Nanso-ke indaba mnumzana Mkombo.
Ngesintu sethu singabantu abansundu, yazi ukuthi umuntu angakunyathela athi sorry, umoya wakho uba ngcono, kodwa isilonda sakho uyela kuphuma igazi. Uhulumende okhona kumele akuphathe kube njalo, then amachurchi, izinduna kumele zingaso kuthiwa kumele kusikambe kumagadari ngoba kumele kukhulunywe indaba lezi. Kumele zihambe siyofaka lapho esibona ukuthi sibona ukuthi kuhambe njalo uhlelo lolo. Siyakwazi ukuthi ukuvuma komuntu omdala, akula muntu omdala othi uyavuma emenyeze so. Ubaba uNdlovu uyakukhuluma njengobaba olobuhlungu njengami njengomuntu osuke umhlungu lemathekeleleni. But okusalayo kumele sibone ukuthi into le iyakhulunywa, ngoba indaba ye-ground asike sithi ingakhulunywa 2 months, 2 weeks, it's a process.
Mnumzana Ndlovu, kahle kahle kuyini elikusolayo?
Okwakuqala uba Mkombwe lapha uyaveza ukuthi umuntu engakukhuba kumele athi sorry. Laba abakhuba emathebeleleni, laba abalegazi elithonta izandla zabo, akula lo yedwa oseke waxolisa, abafuni ukuxolisa. Okwesibili, uChief Jarumbira onguye okhokhelele izinduna lezi eziphethe lolu hlelo uphume lapha ensukwini ezidlulileyo esithi ugoground le akusiyo genocide, akusombhuqazwe, uthi yena yayiyi-conflict. Bayavula bona amanxeba into efana lombhuqazwe, i-genocide. Kule ndlela ama-template amaningi e-South Africa bayenze ethiwa yi-Truth and Reconciliation Commission, kwavala amanxeba amaningi ngoba abantu babuya bale ethiwa ngesilungu sincerity. Khathesi Rwanda sekumzekeliso omkhulu e-Africa ngoba abantu bathatha indlela amanyathelo aqondileyo engasiwo akhokhelwa ngabantu abayenza amacala. Awusoze ukuthi umuntu onguye obephethe imikhonto egwaza uyidlo lonyoko kusasa abuye yena athi hayi asikhulumisane, abuye athathe le situlo esemzini wakho lapho agwazela khona uyihlo, ahlale phezu kwesitulo nohlale phansi. Akula nto enjalo, uzatshiya lesi silonda sikhona and uzasenza sibe worse. Kube lama terms of reference lokuthi i-end product izaba yinto enjani. Khathesi akula muntu kuthiwa sambeni emaphandleni siyekhulumisana nje, and abantu as I speak bayesaba ukuphuma egcekeni bakhulume okuliqiniso ngoba ihlelo lolu luphethwe nguye uhulumende onguye olecala.
Mnumzana Mkombo,
uhulumende uyatshengisela ukuthi usevumile. Ungabona cela izinduna abagcibela amasiko ukuthi mina ngiyalala lomfazi womuntu, at least umnikazi womfazi akakwanisa ukuthi athi ihloka, kodwa kungaya phansi kwemduna, phansi kwamlisa, phansi kwasagubu kuba ngcono kungakafiki ipolisi.
Ye, khonapho njalo abanye njalo bathi izinduna lezi zisekela uhulumende.
Ya, ngingaqalela zini ngesikhathi kaSmith, induna kayibachoyisi, kumele isekele uhulumende okukona. Kodwa okusalayo asibanike umlando wabo, sibone ukuthi ngakusehlula kwehlule kuqalisile. Ngakuyukuthi siyasehluleke, ababuya bazaqalisela lapho esishiye khona abanye.
Mnumzana Ndlovu, ungasigqibela lingxoxo.
Izinduna lezi siyazicela thina nxa bezalalela kulelo hlelo ukuthi nxa kuzaqhubeka uhlelo lolu bengathengisi abantu babo, abantu abacithekelwa ligazi, abantu abaleleyo ngabalalanga bakhangele. Induna ezizaqhubeka ngohlelo lolu zenze uhlelo ukuthi ugqitshelwe ubufakazi okubulala abantu, lazo ziyaba legazi. Ama-generation izizukulwane ezilandelayo zizozifaka amacala okusebenza lababulali begcibela bufakazi. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu obexoxa endaweni lomnumzana Dube Munkombwe, ilunga lebandla lezano PFF lo Sithandekile Mhlanga owe Studio 7. Kwezemelika, iziphathamandla zakwele Israel kunye lezebutho leHamas sezilandule imbiko kamongameli Joe Biden ukuthi kuzakuba lokubeka iphansi izikhali okwesikhatshana ngomvulo ozayo. UBiden uthe ulethemba lokuthi kufika umvulo kuyabe sekulokuvumelana ukuthi kumiswe kancane ukulwisana kwamabutho akwele Israel lawe Hamas. Kodwa isiphathamandla sakwele Qatar okulilizwe elingumlamlankunzi sitshele intatheli izindaba ukuthi kulokhu okungela kuvumelana kumacele omabili okokuthi ngomvula kuthembisa ukuthi kuzakuba sekulokuvumelana. Ukuhlaziyelwa ludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ucubungulezo ombusazo omnumzana Zenzo Nkomo.
Okwenza bebe mancikancika yikuthi kukhulunywe ngumuntu ovele laye ethatha isayidi kule ngxabano eqhubeka laphana ePalestine ne-Israel. Ngoba i-America sizabuyela emuva kancane ku-United Nations ayikaze ivume ukuthi i-Israel i-wrong. Ngaso sonke isikhathi iyilona lizwe eyeme ngayo kukhona lonke uchuku Israeli elwenza kumaPalestinians. Ukuthi ke kukhulume yona mhlawumbe bengavumelana neIsrael kodwa ke iHamas konke okukhulunywa eAmerica ayisoze ibulale ayisoze kwethembe yileso sizathu kodwa ke futhi iIsrael nayo sibona ingakakulungeli ngoba okunye osokumele siqale ukuthi sikubheke ngaphakathi kweIsrael ukuthi sekukhona umvukela omkhulu kakhulu osukhomba ekuthenini iqembu elibusayo eliphethwe uBenjamin Netanyahu abantu sebefuna nje ukuthi ngabe lishiya phansi ngabe kubizwa ukhetho olukhanyayo ukuthi lolokhetho kungenzeka ukuthi bengabe besalunqoba
manje nxa ukhangela ubona ngani bagcina bevumelana yini ukuthi kufakwe phansi izikhali okwesikhatshana
impi yonke Babu Gandhi ayikaze iphele kuliwa impi yonke ukuphela kwayo noma ngabe kade kuliwa kangakanani na kuyahanjwa kuyoxoxiswa ekugcineni lokho siza kubona kwenzeka kodwa ngaphambi kokubana kwenzeke kuba nezinto eziningi laba baxabeneyo abathanda ukuzibhekisisa ngoba uma sekusiwa xoxiswana akekho ofuna ukuthi abonakale engasuye umanqoba wonke umuntu empini ufuna ukuthi ekupheleni kwempi abe ebukeka enqobile noma ezuzile lokhu okuyikhona okumenze kwaze kwathathelwana izikhali kwaliwa
Umnumzana Zenzo Nkomo ucubungeleza umbusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje wothi sizwe imibono yabanye benu linabalaleli beStudio 7.
Studio 7, siyabingelela zonke indawo Studio 7. Qhubekani phume endaweni esilubhani, niyabingelela konke Studio 7, lonke Studio 7 yabingelela. Siyabonga.
Amatshona ma-Studio 7 linjani lonke ngezindawo. Hayi, siyabona ukuthi sokunama-changes lapha ku-Studio 7. Sikhathazeke kakhulu ngama-changes akhona kulo Studio 7 ngoba imbono yethu ayisani kwasikhathi esifana nele njengasemuva sokunciphe kakhulu isikhathi seni ma-Studio 7 sinciphise kakhulu ukuthi thina singabalandeli baka-Studio 7 abalandeli belizwe sifuna ukulungisa ilizwe lethu ngemibono yethu esinayo kuhle kakhulu ukuthi sililungise langemibono ethile ngoba wena Studio 7 kungwena osihlanganisayo sonke sisizwe salapho jikelele noma ukuphi America ukuphi South nakuphi sikwazi ukuthi sihlanganise imbono yethu silungise ngoba udaba esingalo ukulungisa ilizwe lakithi yikhona okuqakatheka kwa Studio 7 ukwazi ukuthi asihlanganise sibonisane ngembono yethu ukuthi ilizwe lethu silungisa kanjani yini okudingekayo ukuthi sikwenze singabantu bakuleli lizwe so mase linciphisa isikhathi kakhulu ma Studio 7 singazi njengoba siyezwa ukuthi imithetho ka government ivalela ama journalist ngaphandle mhlawumbe nani sebafike lekhona ngapho uStudio 7 bathi linciphise isikhathi sembono yabantu sesiyacabangela nje kodwa sazi ukuthi ngabe kuliqiniso naso siyacela isikhathi silingene noma ningasinikeza nje 10 minutes kuphela kuzobe sokukhuluma abantu more than 7-8 abantu siyacela sibuye isikhathi sethu siyasidinga maStudio 7
Studio 7 njani hayi katshelwe nje ukuthi ulamanga mnangagwa unamanga atshelwe nje ukuthi unamanga impela nje ukuthi izimpapo inakekela abantu ku lo muntu le kumele ahambe kubo lo ngicela iaudio yami kibalwe bakithi litshelo leli Zambia ukuthi uyisho wadiphotwa eZambia kibo wena uhamba nini kambe kubo lo muntu lo mthwakazi lapho khona vuka mthwakazi vuka sixosheni Zambia leli libuyele kibo mthwakazi omuhle vukani bathwakazi nalo mbuluzayo naye ethi umthwakazi kwini khona oko siyabeza abanye bakhuluma ethi umthwakazi kwini khona oko yena uyini ngobe ngumthwakazi esupport into yamashona please phumane edotini lize ngakini libumbokweni lahlala libunjelwe
izinto. Wonke umuntu ofuna ukuinvesta uzemathebeleleni, ofuna isonto uzemathebeleleni, ufuna ukuvotela uzemathebeleleni. Vukani mani, vusana amakhanda.
Studio 7 siyabonga kakhulu umsebenzi ongaka, kodwa ke hey sithi indaba zenu bezihlabo sazimnandi kakhulu uma sibambisene sonke. Sizwa abantu bephawula ngapha nangapha amazwe wonke komhlaba okulama Zimbabwe khona ahluphekile, ahlukunyezwe izandla. So khona kobe kusiza kakhulu isikhiphe le mibono engathi the ukuthi ucitsha sikwazi ukuthi sincedisane singama Zimbabwe. Sicela isikhati sokuphawula abantu bephawula behlaziya sibe siningi ngiyanyana. Lisingani lesengezelela kancane. Kumbele isipisele amanye amalanga umbe amathathu ngeviki sikwazi ukuthi lati sikwazi ukuthi siphawuleni sonke sibaningi. Siyabonga kakhulu.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Ku-Live Talk lingakhohlwa uhlelo olulandelayo lapho esikhangela ukuhlukunyezwa kwabesifazane emulini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwehla namhlanje oluvalelisayo ngudabo kancube. Sithi lilale.